So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID 19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini.
Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF. Esinye isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso njalo kulabanye odokotela okumele bacutshungulwe.
Unick Mangwana isiphathamandla esikhulu ku-government. So into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esezidlelwe izifuyo eziningi.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu, hayi kuyasabisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare. Ugatsha lwezempilakahle luthi laba ngababhubhe kusukela ngolwesihlanu. EHarare kufe abangamachumi amane lasithoba minwembili 48. Ababanjwe leli gcikwane bedlula amakhulu amathathu 326 elizweni lonke jikelele. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eyodwa 1075. Siqoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo. Siqoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare edalele parliamente umnumzana Peter Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi eHarare kube lenani eliphezulu lababanjwa kumbe ubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini. Abantu balenkani kube sokusithi layo uhulumende abantu abadala abafaka layo imithetho yokuthi hlalani ezindlini bayezayo amaparty. Nxa yena umuntu omdala enguye oqalayo ukuthi khona bayenza into zokungezwa bebulalisa abantu kangaka, pho abancane bathini? Kadesi ungakhangela okungabafana okuncane loku kugcwele ezitradeni, akulaya amamaski, akabala amasanitizer, umuntu uvele kakhwanisa ukuhlala ezindlini. Besokusithi labo abanye abaninginingi njengoba ukwazi ukuthi khona kadesi abantu abaningi abala msebenzi bayazisebenzela, uyabe sithi ukufa kungcono kulokuthi ngife ngendlala labantwana endlini. Ulandlord layo uyabe efuna amarenti akhe, kuya ngokuthi khona umuntu uzwisisa okunganani nxa ungulandlord ukuthi ubontu khona umuntu kala mali njengawo. Kodwa imbangela yokuthi umkhuhlane lo ube khona kakhulu eHarare, abantu vele kabalaleli konke lokho. Wonke la makefi uyachiwoyo layo abantu babujona bebhoda kuphela wala nxa ungela into oyenzayo. Abantu abehamba ezitaladeni lezikotshikara bebesenza imisebenzi yabo ibowe like it is usual. So siyaphela du kathesi abantu laba esibaziyo, yibo esibaziyo ngoba baphume emaphepheni ukuthi bafile. Abantu bayafa every day ngalo mkhuhlane.
Ubona ababanjwa leli gciwane bakhona yini osuke wabezwa abasebenzisa izihlahla besile?
Ye, kakhulu. Mina mbona ngathi izihlahla lezi ziyanceda kakhulu kakhulukazi. Okunathela khona okumbona kuyinto esizayo kakhulu. Mina ngabanjwa ngawo lo mkhuhlane lanxa ngangaguli ngaphongukutshelwa lami after ama test ukuthi ngiyagula, ngazihlalela endlini nginatha wona la ama herbs wona la ogarlic, nginathela ngizihlalela endlini. bazo testa batawa kona akusela sembone ivini lo honorable memory bondia uphilile sembona lolari mavima uphilile besebenza izihlahla zonesi so into esebenzayo loko kwesikhiwa yebo kuyasebenza kodwa mina nzange ngikusebenzise ngasebenzisa izihlahla zonezi sasukuyenzwa ngogogo ekhaya ngaphila lakade esingkhona so ayinyicho ukuthi kona abantu bayekele ukusebenzisa into zabo ezesikhiwa kodwa into lezi ezesintu ziyasebenza kakhulu alobani ivili umuntu ungagulu ponga uhlala uziyenza konoko usenza lapha lalapha lapha lalapha siyasila engxila kudala wona lo mkhuhlane wawukhona kodwa wawungela abantu abayenza iresearch ukuthi wabona ukuthi mkhuhlane bani kodwa ogogo besisilisa ekhaya ngale so mbona ngathi into esebenzayo kakhulu
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouth Atton eHarare edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare khathalekile lokuthi unovala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana usexolisile phezu kwamazwi akhe ukuthi kulabo dokotela ababulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomu beqambizela iCOVID-19 umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi lokhu kungaba kuliqiniso njalo uthi udaba lolu kumele lukhangelisiswe uMangwana uxolise ngemva kokuhlaselwa ngoZulu lenhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association kodwa ebhala enkundleni yeTwitter izolo uMgwadi uthe ngempela bengaba bekhona odokotela ababulala iziphathamandla zezanu PF ezibhedlela ngabomu bese besithi babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 besebenzelana nabebandla leMDC sokubhubhe iziphathamandla zezanu PF eziningi ngeviki edluleyo zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lezi ziphathamandla zibalisa abaphathi ntambo bakahulumende ukuhlaziya amazwi kamangwana umntungameli inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ikhuluma kuyabe kuyiposition kahulumende ngoba uNick Mangwana isiphathamandla esikhulu kugovernment so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo hayi njengomuntu abesebhawa njengoba siyazi ukuthi iCOVID leyi ayibulali abantu abaku government umbele iziphathamandla zezanu PF kuphela iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa umuntu esingakusola kakhulu ikuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngomarch ukuthi lokhu okwenzakala kathe sikuzafika kodwa akula manyathelo abathathayo ukuthi beqhayisa abantu ukuthi bevikele abantu ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mchina engalwisana lomkhuhlane lo so kuyadanisa ukuthi umuntu njengo Nick Mangwana ebekhuluma into ezingena ngqondo ezingena umsoco ezingela evidence ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ezama ukuvikela abantu labo begula banenge abadokotela odokotela abagulayo besehluleka ukubhadala sayezabona udokotela lapha esecela izimali esilesquare day matter day unike bese sitshela nje into eziqandayo njengalesi
ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na
I think kuyadanisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu ngoba siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo owakathe seZimbabwe sihluphe kakhulu wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela kuyashota oxygen kuyashota imbhede ezibhedlela lapha uNiki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kodwa yini uthola isikhathi sokuthi ebesisithi odokotela yibo ababulala abantu okwabulala abantu ukuthi bona uNick Mangwana ngesikhathi kuthi abantu abahlala ezindlini babe senza ama party okwabulala abantu ukuthi ngesikhathi kuthi abantu abahlala ezindlini bengahamba hambi iZANU PF yayisenza ama rally lama central committee behlangana besenza into ezijene ngoba kibo i lockdown yayingepovo yayingasiyo yabo so osekujengisela ukuthi kona i covid ayikhethi whether nguzenzele ngumbe minister iyabamba kuphela so uNick kumele ehloniphe kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo usuqeda abantu abaningi kakhulu so manje nxa esithi abezani babulawa ngodokotela laba bantu nje makhaza bona babulawa ngobani
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Yebo 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 mthokozo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa sile ngxonxo njalo lomculi wehip hop olodumo uASAF omela iZimbabwe kumncintisano weMTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukandaba thwakazo muhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esigabeni seMathebelele North esezidlelwe izifuyo eziningi. Ugatsha lwezokulondolozwa kwenyamazana zendle lubikwa lubulele esinye sezilwane lezi ngolwesihlanu. Sixoxe lo councilor ka ward 18 oedede rural council umnumzana Stanley Torima.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu hayi kuyasabisa abantu basevalweni. Ungakhumbula umnyaka odlulileyo salahlethelwa lesisebenzi se-Harway uThomas Mpusa wathi sehlile isitimelo ubusuku wabanjwa lesilwane sambulala ama-memories lawana akacishe engqondweni zabantu so abantu basevalweni inyamazana njengezilwane kumele ukuthi zihlale egangeni so ungabona sezihlala labantu kuyasabisa abantu bayesaba ukuhamba kwabo baye behambele evalweni ziyahamba imango yokusuka emagoli zilandele itara zize ziyofike edete khonaphana zisikhathi zikone eten of marist laphana zihambe leganga leliyana ziphenduke zibuye ezibayeni ze-CMD laphana laphana kule nkomo lembuzi so hayi umumo wawo right
manje njengezakhamizi lina lithi kwenziweni
thina njengezakhamizi sibona ngathi inyamazana nxa sezibuye ebantwini kumele ukuthi zibulawe because siya thina sezibulala abantu yebo ye ukubulala izifuyo siyakubona but kakhulukazi sikala ngokuthi ziya thina zibamba abantu zingaswela izifuyo ziya thina sezibulala abantu so kungaba ngcono ukuthi njengoba sezibuyile ebantwini kumele ukuthi bezibulale izilwane kumbe nxabe le ndlela yokuthi bayezitshiya katshana bezidathe bezifake ezimotheni bezitshiya kumbe kusetshizarira kumbe kusegonare jow because lapha bengaziwisela futhi ewange national parks kungaba lo duro ukuthi zingathina sezikhumbule ukuthi akungcono sihambe khona ngale lapho esikade sikhe saba khona sabambe imbuzi sabambe idongi sabamba lokhu lalokhu so kungcono ukuthi either bayazibulala kumbe bayazithwalela kwenye indawo ekatshana kakhulu because silezi zakalo ezitshiyeneyo zainvolve ukufa kwabantu iminyaka edlulileyo I think some 4 or 5 years ago sangeni isulwane phakathi kwemizi emagoli ngale satshaya umntwana wafa khonapho kungcono ukuluza isulwane than ukuluza impilo yomuntu so izulwane zingabuye ebantwini thina njengezakhamizi mina njengesikhokheli sedate mina njengesikhokheli selizwe local government ibona ngathi kuright ukuthi nithi isilwane kazish azibulawe zingabuye ebantwini.
Lo ngukansila ka ward 18 owedede rural council umnumzana Stanley Torima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abaphathi ntambo bakahulumende abathathu ababhubhe ngeviki edluleyo abathi umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biggie Madiza kunye lomnumzana Paradzai Zimondi bazancwatshwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Abathathu laba babulewe i-COVID-19 baphiwa inhlonipho yesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi lanhlanu abatshaye amapholisa ayefuna ukumisa umcimbi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye owesifazana ongutshekesha emzini wenkulumane kobulawayo ngesonto. Amapholisa athi ephathini le bekulabantu abedlula ikhulu besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iningi labo sebebotshiwe kuthi abanye badingwa ngamapholisa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu Chris basevalweni.
Baba Unkomo, ngiyakubulisa nalabo osebenza labo ku Studio 7. Ngisithi mina nginesikhalo lana. Isikhalo sami isikhulu ngoba le number eyemibono yethu yeka phonse lakho nawe ungathi inikezwa abakhethiweyo, okanti wena mawusho uthi nawe uyenelisa ukuphonsa elakho ngithi. So ngalokho siyaphonsa wethu, kodwa lutho ukuthi wasakaze. So ungathi kuyinkinga kimi lokho ke. So ngani kuyamphazamisa ukuba namhlawumbe engxenye bakhona abaziwayo, mhlawumbe kune joining fee or kanjani eyokubana awakho amalokunjeni ama-meseji abalwe nawo. Ngoba side lesikhathi nami ngiphonsa elami ngitshwe ngutshoyo, kodwa-ke sizwa kunabantu thile engangike mbaqambe ngamabizo ngoba uyabazi wena, uyabazi wena abahleli beyibo abaphonsa awabo ebalwa ama-meseji. Kwenzakalani? Kwenzakalani? Okushuthi ayikho indawo mhlawumbe engelanketha, ayikho indawo mhlawumbe engena corruption, bengikubeke ngisho kanjalo, ngiyaxolisa kulapho. Kodwa-ke engithanda ukukusho ukubana sibaningi siyawaphonsa amazwi, kodwa awabalwa wonke. Kubalwa abathile ahlala siwone siwalaleleyo, okuyinto embike leyo. Cela ukubana nathi sizwakale esikusho nathi kuzwe ngabaningi, ngoba kunosizo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Ebese ngibuya lapha kunomkhuhlane lo obikwa ulugubhane osolukhathazile emazwe ngamazwe. Hayi kabi, yebo kambe ukhona lo mkhuhlane, kodwa-ke indlela izinto ezibanjwa ngayo kubonisa ukubana lo mkhuhlane ulusizo kwabanye abantu, ngoba abanye abantu sebewusebenzisa ukufeza izinkanuko zabo, ukuphumelela enothweni okugoqela lena lele lakithi eZimbabwe. Ekucaleni laphayana na usiya leyandoda ibikwa ukubana ya abuse le mali eyayizosiza. Kodwa-ke kuze kube manje asizwanga isigwebo asitholile ukubana kwenzakalani. Wavele nje sezwakuthi uqoshiwe ubana uministera. Uthe makaqoshiwe waya replacewa ngale ndoda esithi masikhangele thina sibone kungafanele ukubana yayizofakwa kanjani ukubana ibe ngu-minister of health, yona ivele iphethe esinye isikhundla.
Salubonani, salubonani basakazi bamabahle, ninjani? Niyaphila lonke kodwa ngezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngusanya ngiseGoli la eMidrand. Ya ngizalwe eZimbabwe. Hhayi, ngiphila ngemphozombono. Hhayi, uhulumende lo wezanu lo kazange ayenze kahle lo. Uhulumende wezanu kayenzi kahle, otshiwe ngalaba benzi kahle laba. akayenzi kahle ngeke suke nje from level 1 until level 4 evale yonke into la eSouth Africa. Umkhuhlane lo umemetheka ngamandla eSouth Africa, kulabantu abaningi kakhulu ababanjwa lo mkhuhlane, abaningi kudlule eZimbabwe. Bathi kazange sisuke ezethi level 4, uthe level 3 wavula amashopu, wavula yonke into, abantu bazithengisela, bahamba kahle, baphila kahle. Lokhu kuhlukumiza abantu. Kanti wayibona vele betrainela, uyazi ukuthi laba bantu laba bezani laba ngani batrainela ukulokhuza ukuhlukumeza abantu. Waye abantu laba befuna ukuhlukumeza abantu. So ilizwe leZimbabwe ngathi vele lingenamali, lihlupheka, listruggle, alilamali yalo. Lisiphila nzima eZimbabwe. Silapha nje eSouth Africa ngokuhlupheka, siyafisa lathi ukuhlala lemuli zethu, siyahlupheka. Kunzima manje ukuthi siye emakhaya, kuvalwa amabhoda, kuvalwa yonke into. Kunzima ukuphila. Kunzima, siphila nzima shem. Sesiyafosta kuphela but kodwa kunzima. Siyafisa lathi ukuthi sike sihlale elizweni lakithi shem. Hayi, sicela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezana beke bezinuka amakhwapha shem. Bebe liqembu elinakekela abantu, elinakekela abantu. Abantu bahlupheka indawo yonke, bahlupheka abantu. Mawuzavalela abantu ngesikhathi sekhisimusi, abantu baqede yonke imali ngeChristmas, abana senti. Uqeda lapho uyabavalela ezindlini uthi badlele. Abantu babulawa zindlala ezindlini. Kanti ukuthi ngani uyayekela abantu beziphandile, but ufake umthetho wokuthi kube lama distance, ama social distance, kusanitize, kuhamba kuvala imilomo khona lokho okufaka lokhu ze ama sanitizer, into eziningi nezi kuvala amakhala yonke into nale imthetho lokhu ze COVID-19. Hayi dan ukuthi uhluthi suvala yonke into, abantu behlala endlini, bahlala endlini bayenzeni abantu.
Salubonani, salubonani linjani lonke izihlobo ngezindawo ngezindawo ezishiyeneyo. Kahle kahle celani ukuthi la ma-audio la ayeke efike endlebeni zakhe lo mnangakho labothiwe ngalabo abangani abafundanga nje. Yebo, siyayibona i-corona khona and ilolaka futhi iyabulala siyali. Kodwa-ke akusoze kusize ngalutho ukuthi abantu bahlale ezindlini phezu kwalokho bengenamanzi, bengadli lutho, bazobulawa yi-corona baphinde babulawa yindlala. So uhulumende lo akazami imali le ukuthi ayitshe imali nale ayitshontsha, ayizame ukunika abantu ukuthi bakhone ukuthola into ezokudla lani eziqakathekileyo nje emuntwini. Kodwa yena okwazi kulokho ekhuluma ethumela amasosha akhe lamapholisa akhe ukubane beshaya abantu, yinto ayaziye nje kuphela nale. Hayi, akazame ukuhlonipha abantu mani, waye hawulisa abantu ngendlela enje. So hayi, asithandazeni bantu bakithi, sikhuleke. Inkosi mhlawumbe ingasihlawukela, zizojeka izinto ngenye imini. Thanda ukubonga.
Bingelele kumahlaba ezulu wonke kustudio 7. Olibingelelayo nguCuthbert Mkhwebu, ispeaker senhlangano yeBeula Clinic ngamafitshane iBCC, eholwa ngubaba umphathisi Ndlovu. Isekela lakhe kungumlamuleli Ncube. Ngaphansi kwesigaba sikababa uBeula esiholwa ngubaba uMadonki. Ukhansila engumadala Ndebele, kubosebhuku sinoGuy Ndlovu esisebenzisana nabo kakhulu. Esicela kuwo wonke amasebhuku esingabizanga, sithanda ukubonga kubo bonke ukwamukela uhlelo lweBCC esigabeni. Sibuye sibonge zonke izakhamizi ezisebenzisana leBCC ngokudonethela isigaba. Sibonge bonke ubuholi obukhona jikelele iZimbabwe yonke. Sisemathebelele South, Emathopo South, kuward 5. Siyabonga bonke abantu abalula izandla kuBCC bakwethu. Sisacela izandla ukuthi asidonetheleni iBCC ngobunengi bethu, sizivikeleni kulolu bhubhane olukhona. Siyabonga wonke ama-sanitizer anikezwa imindeni mayitshonelwe, kunye lama-gloves lama-mask okuthi kukhone ukuthi kufihlakale umufi. Sibonga kakhulu izandla zenu bantu bakoBeula, lengxenye yezakhamizi ezincedisana labantu bakaBeula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ibandla lamademocrats lihambise amaphepha okuthoniswa kukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe phansi komthetho we-impeachment kudale le-Senate izolo ebusuku. Idale le-The House selavota lathola uTrump elecala. Lokhu ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi kwalomthetho. Bakhona bamabandla omabili elama-Democrats lelama-Republicans abathi lanxa uTrump sesukile embusweni kumele athoniswe. Kodwa kuzamele kuvote abazingxenye ezimbili phakathi kwezintathu, i-2/3 majority ngesilungu, ukuze uTrump atholakale elecala. Umbuzo ngothi bazaba khona yini abebandla lakhe lama-Republicans abazayenza ukuthi kwenelise inani lokuthi uTrump atholakale elecala na. Engatholakala elecala lokutshotshozela udlakela kulandela ukutshengisela ukwenzakala ekuqaleni kwayo nale inyanga, uTrump ulakho ukungaphiwa imali yempentsheni njalo engasavunyelwa ukuncintisa kukhetho kumbe ukuba lesikhundla emphakathini. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selilokhu liqhubekela phambili lisidla ubhedu kwelemelika. Ukuhlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Igciwane lapha e-state se-Washington belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinye isikhathi, ukuthi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi, kumbe abantu bangahamba emajimu, kumbe abantu bangahamba ema-church. Kubuye kutshintshe futhi kubuye lemuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu, kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba leyo ndawo ekhwela, ama-restrictions ayabe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esike sathi thina sike sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. Ivaccine inzima ukuthi uyilandele, ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela ivaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini, lebantwini abamele beyithole, kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisengisitsho khona la manamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako, ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi, ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlelekanga kuhle.
Okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalelulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo. Isolo yakhalayo ngu-president Trump iobala nje isegcekeni, ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela yevaccine kayikhanyi ukuthi yangapi. Ilizwe lonke nje kukhanya ngokuxoxozela, sike sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele ivaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obekupolitics isikhathi eside, njalo uke waba nguvice president, uyawazi amasebenzelo egovernment. Uyawazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi ivaccine izachithwa njani ebantwini, izafika njani ezindaweni ezijiyeneyo. Lapha uhlupho yukuthi okwenza ukuthi uPresident Trump akhanye ehlulekile, ube lo hlupho lokuthi uya-exaggerate amanamba even engelaqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.
Lo unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle e-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zendaba. kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF ngabomo. Esinye njalo isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.